soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Walomukela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhlaka 29 kuhlangula 2029 uKeith Dube. Endabeni zethu namhlanje. Kulumatha umlilo endlini yendodana kamongameli Emmerson Mnangagwa ngesikhathi kubotshwa amalunga ombuthano wezombusazwe abenika abaswelayo ukudla.
Kubuhlungu lokho esikwenziwa ngumntwana omncane. Abantu bacanga ukungcinebeni tshaya, banomfana uyadelela kukhulu okuthembileyo lakho. Singazi njalo njengoba sikhona kumakhombisi, asibambisaneni.
Abalwa impi yenkululeko bazama ukususela amanqe ukansela wetsholotsho.
Kulesiphala senkosi esikhangelele ukuthi bona ababeshotile ngakubona ukuthi kulesidingo bayathola through ama-chief ngoba u-chief lo-chief uyanikwa 5 tons per ward.
Kusungulwa uhlelo lwesiphala senkosi eMatoleni North olokulwisana lendlala enkulu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapolisa athi kulomlilo olumathe endlini kaMnumzana David Mnangagwa, indodana kamongameli Emmerson Mnangagwa eHarare namuhla. Amapolisa athi asehlolisisa udaba lolu oluza ngesikhathi kusanda kutholakala inhlambo zombhobho lokunye endlini yakhe. Akucaci ukuba kwenzakalani endlini kaMnangagwa. Ngolunye udaba, amapolisa namhla eHarare abophe amalunga amahlanu ombuthano okhokhelwa uMnumzana Job Zikala, we-National Democratic Working Group. Amapolisa athi bebesemhlanganweni ongekho emthethweni ekuwatsana. Uhulumende uthi uzajezisa bonke abacatshangelwa ukuba bathothozela udlakela eZimbabwe. Kulamalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change avalelwe entolongweni esetshenziswa amacala ukuqoqa umhlangano wokuthakazelela usuku lwe-International Day of the African Child eHarare okungekho emthethweni. Kolunye njalo udaba kulabalwa impi yenkululeko eJolojo abafuna ukususela amanqe ukansila Busani Vundla abathi kalandeli izinqumo zabo lezebandla leZANU-PF. Basabalelisa imbono yabo enkundleni yokuxhumana eWhatsApp. Omunye wabo nguSilwane Khumalo.
iZANU-PF yonke kuWard 6 isicabanga ukuthi alibana singathathe i-action. Siwalibana kuvuma besicele ukuthi uWard 6 ababele i-by-election. Kubuhlungu lokho esikwenziwa ngumntwana omncane. Abantu bacanga ukuthi ngcinebe emtshaya, banomfana uyadelela kukhulu okuthembileyo lakho. Singazi njalo njengoba sikhona ma-comrades, asibambisaneni lo-Ward 6. Umfana lo even ama-supporters omhlangano aseze cabanga ukuthi kungcono kube le-violence. Simtshaye kambe maso kuliwa umhlangano uzabe uminjani.
Ukhaba ngomunye njalo wabalwa impi yenkululeko othi kumele bethwalise nzima ukansila lo.
Ku-Ward 6, ku-Ward 5, ku-Ward 4, anso ma-comrade, la ma-ward afile wonke. Besicwe mina ngokwami bengicela ma-comrade nxa besibambene sithanda iqiniso. Abafuthi balele egangeni, bonke abazali ethu balele egangeni, obabamkhulu balele egangeni ngenxa yakhe anginawo afana umntwana u-20k nguye ongakhontrola isigaba. Uyazizwela kuya njani ma-comrade? Ma-comrade, asiboneni ma-comrade. Uvumile abezomhlangapha hlanganisi ngama-comrade sibumbele into ezanjani engasihlungisa. Yize liyafa ngenxa yamafashisti. Lami maningi amaripoti engiwatholayo ngomfana lwa kompa. Cela fana se must go out. Ufana nakagunyulwe njenxa yembuluzwa njengabathi besithi asimbone nini uyadelela.
Ukansila Vundla uthi usendlela evalweni.
Siyadevelopa sibe sesisolwa futhi ngabantu bezanu-PF balezinto abazikhulumayo kuma-groups abo. Lathi noma siyabe silakho siyabe sikukhuluma kuma-groups ethu but kayisikho okokuthreaten abantu. Bona babe belakho kwabo ngokuthreaten abantu, ngokusithreaten abantu bengakhuluma ngokuthi awukhansile uyenze into enhle laphana kuleyani village ethile, bathi siyakutshontsha, siyakucatshisa. Abantu sebesesaba lokungimela nxa ngihamba, sengiphila labo ngudlu. Okukanye kathi-ke thina sasizwa kuthwala phelizwe nokusokungozibuse wonke umuntu ukhululekile ngokwenza noma yini oyabe ifuna.
Walwa impi yenkululeko osesigabeni lesi umnumzana Patrick Ngwenya uthi kuyadaniswa okwenziwa nguvundla.
Ayisithutha sendoda lesana sizama ukuamaovete engcenye ale politics bazama ukumvusa ingqondo ukuthi kabe kwazi ukuthi kathesi isikhathi sokuthi yena asebenze hhayi ukuthi akhulume ipolitiki yokukhampena. There is no any more campaign ekhona kathesi up to 2008. Now ukuthi amaovete angcenye bayamethusela engcenye kuthiwo mina ngike ngabatshela ukuthi hhayi ake likhuze umfana lowo abe yazi ilayini yokuthi uvela ngakufuna ukuyanga.
Yisakhamizi zejimila umnumzana Jeffrey Juma uthi abantu bakhathazekile ngodaba lolu.
Kule mhlola abantu abadala behloke kwakhe abantwana size lapha ama-voice notes lapha egqugquzela ukuthi kutshaywe ukhansila kambe ngabe betshayelwane ngabe tshayelwe kule ntuthuko bani singabantu abadala sibile sigqugquzela ebantwaneni kule ntuthuko bani sikhulile sibile ngomandlela ama-voice notes lana ngabantu ba-more than 60 years ubudala babo kodwa nxa igqugquzela ukuthi kutshaywe umuntu abantwana baza kuthina abantwana bazakhuzwa ngobani. Ngingeza kulinyanga futhi lowo uvundlalayo futhi ekhuluma ethi bakithi asikhangeleni intuthuko yesigaba kanti wathi kususengeme siyalicela abantu abadala bakithi bane abantu abadala yakhani abantwana sesibona intuthuko endaweni yakithi siyalicela ngomusa wenkosi ake sizibambeni kambe ama-voice notes onke akhona 4 ngalela ama-voice notes akhona ngabantu abakhulileyo abantu abadala.
Uvundla lilunga lebandla le-Citizens Coalition for Change elanqoba kukhetho olwaqhutshwa nyakenye eJolojo ephethwe libandla le-ZANU PF.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela nampa wafuwe mbula.
Lamlela ndwandwe,
weze mapandleni, uhulumende usenika abalambayo ukudla esabelweni seMatoyen North, ukulendlala enkulu lonyaka. Abantu bose bonke bakhangele ukuthi bazathola ukudla lokhu, kubika uNokutaba Dlamini.
Umholi wobona ngezehlakalo kanye lenhlelo zikahulumende esabelweni lesi umnumzana Richard Moyo ubika ukuba uhulumende usesungule uhlelo olutsha lokuholiswa kwabantu amabele okukhangelelwe ukuba kuzaqhubeka kuze kuyefika inyanga kamabasa kumnyako zayo. Lolu hlelo lwesiphala senkosi umoyo uthi luzasatshalaliswa izigaba zonke zesabelo anduba lufike ezixintini ezikhokhelwa zinduna. Uthi lokhu kuyimizamo kahulumende yokwehlisa isimo sendlala emaphandleni eveza ukuba emizini eminingi ikati selilala eziko lokhu kubangelwa yikungani kuhle kwezulu. Umoyo uthi abohlelo lwesiphala senkosi labo abasalela phandle kuhlelo lwe-social welfare.
But kulesiphala senkosi esikhangelele ukuthi kona ababeshodile ngakubona ukuthi kulesidingo bayathola through ama-chief ngoba u-chief lo chief uyanikwa 5 times per ward esigabeni sakhe esokuthi kukhave igephu zonizwe ezabona abo abantu besalele.
Umoyo uthi eminyakeni edlulayo isiphala senkosi besingelulelwa kunduna zonke kodwa ngesimo sobubi bendlala osobhuku baphiwe umlando wokuloba wonke ompofu loba lungakasaba balale iziqinti zonke. Umoyo uthi amabelela kukhangelele ukuba aholiswe izakhamizi ngosobhuku ngesimo sokuba imizi eminingi ilabafelokazi intandane abazali ababola ithumbu abakhubazekileyo kanye labangasebenziyo.
Ezigabeni siyazana abantu okuthi abaswela zila batholi lutho umuntu akalamntwana osebenzayo kala source of income zila uthembele ukuthi emasimini nxa emasimini izwi lingasandanga akuna lutho oluphumayo so bonke bona babantu bobaphanda ikategori yokubhenefita under i-social welfare.
Unkosikazi Maki Mguni wesiqintini seJende eNkayi uthi ubunzima bukhulu nanku lo hlelo lwesiphala senkosi alukafinyeleli kibo.
Sibise jodo nje kuphela ijodo kalikho. Okokuthi indlala esilayo lonyaka asikwazi ukuthi uNkulunkulu angasangenelanga kuzoba njani.
Umnumzana Mlele Sibanda wesiqintini seMenda kusigaba sinye ukhala ngoxhaso lokugejelwa izibholane ukuze beziphathise.
So siyacela inhlanganiso ezingabe zisincedisa siyacela sibili kuMenda Village ngathi ziyabuya zisincedise ekudleni zisincedise lezifuyweni.
Umakhelwane walaba yena esemantshololozane unkosikazi Pauline Sibanda onguvillage health worker yena ukhala ngokwehla kwesisindo sabantwana abaleminyaka emihlanu kusiya phansi ngokuswela ukudla okwakhayo kanye lokwanda kwemikhuhlane ebangelwa yikuswela okuya ethunjini.
Sesikhangele ukuthi ngawuhulumende kukhulumisana lamadola kube khona ukuphathiswa ebantwini esigabeni ukuthi bathole ukudla, kube khona ukuthi bathole ukudla ngoba na akukho okunye.
Indlala lonyaka ngokutsho kwabezomkhathi bakuleli ibangelwe yisikhudumezi okuthiwa yi-El Nino ehlasele elizweni lonke lakwamanye amazwe kwehlisa kakhulu isivuno. Emaphandleni kanye lasemapolazini amabele atsha engakakhahleli kanye lezinye izilimo zehluleka ukukhula ngokusweleka kwezulu kanye lokutshisa kwelanga osekuthiye inani labantu elizweni yabafika izigidi phose ezilitshumi 9 million zibhekane lendlala emangalisayo. Lokhu kuthiwa inhlanganiso yomanyano wamazwe e-United Nations. Ngimele Studio 7 ngisenkayi nginguNokuthaba Dlamini.
Okwamanje sike sizwe okwethulwe ngosithandekile Mhlanga we-Studio 7.
Namhlanje kwesiphathelane labesifazana sizwa imbono ehlukeneyo lapho sihlaziya uhlelo lukahulumende olokubhalisa labo abaqeqesha emakolishini ukuthi babe kuluhlu lwabangathola umsebenzi kungachazi kahulumende. Amakhulu lamakhulu abantu phakathi kwabo kulabesifazana, abanye bebhabhule abantwana, abanye bebaqhuba, babhalisile kobulawayo ngolwesithathu langolwesine. Njalo uhulumende uthi uhlelo lolu uzaludlulisela eMathabeleland South and North solwaqhutshwa eHarare. Umqalisiziba ngunkosikazi Permanent Ngoma owebulawayo Progressive Residents Association.
Mina uhlelo lolu siyalwamukela njengabahlali bakobulawayo ngoba sibona ngani kuzasinika amathuba okuthi ulutsha lwakobulawayo luthole i-opportunity yokubana bethole umsebenzi. Ngakuyukuthi i-government izaqhubeka njengokuthembisa kwabo ukuthi bazanika abantu imisebenzi. Ngoba okwakhathesi kuba yi-challenge ukuthi abantu abasha behambe besiyadinga imisebenzi eHarare ngoba ama-head office wonke atholakala eHarare. Na uhulumende sekuyile down ebantwini kubalula ukuthi beregiste nabo besubmit amabizo abo nama-applications abo kanyelele ukuthi bethokube lama-responses and sibone abantu abasha bengena ema-ofisini abazabe besebenza bekhona lapha kobulawayo. I think this could remain with the challenge but they should also consider the youth that do not have the same privilege of going to school. I feel there is need to promote industry and production at local level, but just coming up with a database does not guarantee that young people will have access to those jobs.
Unkosazana Kethiwe Bebe, webandla leMthwakazi Republic Party, ongumanjinela, usipha owakhe umbono.
Mthwakazi labalaleli bekuvaba kuhle uma uhulumeni eqinisile kuyukuthi into azayenza mpela eyi-addressa ngeqiniso bekuzaba yinto enhle njalo esizayo kakhulu. Okubuhlungu yikuthi uzosukumisa ithemba labantu but udlule nje njengazo zonke izinto. Why ngisitsho njalo? Ngoba ukuze kube le nguquko abantu bethole imisebenzi, abantu beqhatshwe, akudingi ukuthi be-register. Kudinga i-political will to resuscitate the economy ukuze ama-industry avulwe, ama-factory esebenze, imisebenzi ibe khona. Imavele elizweni kunomali, i-economy isebenza, abantu bayaqhatshwa. Maningi amazwe angahambiyo esithi kuyanini siliregiste abantu but bayasebenza. But why ngingana ngiyithembi lento yokuthi ebantwini wozani siliregiste already? Ama-institutions ngizokhuluma mhlawumbe nge-NAFSA or i-School of Mines ine-database iyazi ukuthi ngomnyaka onje ku-graduate abantu for these disciplines. I-Public Service Commission layo iyazi futhi ukuthi from enasti ngalo umnyaka sithathe abangaka for this and that department ministry insurance ethize. So leyo asonto engathi uhulumende uthathe ijumo ethi uyabiza abantu ethi wozani ngapha ngili register. Abantu abasebenzi not because they are unregistered, abantu abasebenzi because akula industry and the economy is dead. So uhulumende kumele address lokhu kuzozenza ukubuya down ebantwini nxa kuvele in a normal country yonke into isebenza abantu bayakhatshwa. La iproblem esilayo kumele kube le political will to change izinto before we can have a stable economy that can actually allow ukuthi abantu bekhatshwe ngendlela nje enormali. Okwesibili ngithi uhulumende akashiyane lokuba ethendisa izinto ayenzu azaziyo nje mhlophe ukuthi angeke azifeze. Ya, ngiyabonga.
Kodwa uhulumende uthi kulabantu asebaqhatshwayo ngalolu hlelo eHarare lapho olwasungulwa khona. Sibonge unkosikazi Permanent Ngoma owebulawayo Progressive Residents Association okhethiwe Bebe webandla lemthwakazi Republic Party ongumanjinela asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Uhlelo oluphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga ngikho napha eWashington DC.
Siyabonga kakhulu Sithandekile Mhlanga othi ngike ngivulele inkundla okwamanje untukamela inkomo.
Langala puma lendaba, lashona lendaba. Ngiyalamukela kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba. Igama nguntungameli Nkomo. Namhlanje sixoxa ngesehlakalo esichiye uZulu weShurugwi ekhuza umhlola lapho okuboshwe khona owesilisa esetheswa icala lokuthengisela abantu inyama yempisi esithi ngenkomo. Kambe lapho othenga khona isitshebo mlaleli kungaba sebhutsha eyaziwayo kumbe emkotweni uleqiniso na lokuthi ngeyani leyo nyama? Ukuhlaziya lolu daba sixoxa losomabhizimusi wakobulawayo olebhutsha lendawo yokunathela kochigumira eluveve umnumzana Joseph Dzova. Ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana. Yini elithengisa inyama baba Dzova, ulubona njani udaba lo mlisa weshirugwilo?
Kwakuqala nje sengikuthi lapho kubulawayo kunama 5 abattoir eziyaziwayo lapho lapho kuhlinzwa khona inkomo. I think umbokodo ugrills uMPT lohead and hoof labanye nje bakhona but yilawa lawa yiwamanya most I think the big four ezikhona kobulawayo iwama-abattoirs engiwasebenzisa yona lawa bazashiya kodwa inyama and bayalandela umthetho ongasikaqala ngale bashiya bekuthengisele bekuhele beku-offi transport eziyefunebhutha yakho bekunika ama-invoice konke bekwenze khona konke nje that's the surface ukuthi engabebengakhuma ukuthi yesiyisebenzisayo naleyo.
Ungathi kulula yini ukwehlukanisa inyama ubone mpela ukuthi hayi le ngenkomo inyama edliwayo le ngeyinye inyamazana nje esingayaziyo engadliwayo?
Yakulula sibili ngawona inyama ngahamba kuma-abattoirs lawa alandela imithetho sibili kulula ukuthi uyibone le ukuthi ayisiyona le ngoba iyadi-grading inyama yangkhona ile-rola makonke kuthiyanye ukuthi sibili le ivele ku-abattoir. Okunye futhi ukuthi ama-abattoirs lawa I don't think they can risk it with their license with the inyama as a short cut. So you can tell someone which is Kalagizo and Alama Reputable Abattoirs alandela imithetho.
Kobulawayo sesike sezwa ikakhulu eCountry Park kuthiwa abakhona abagangayo ababulala amadonki bethengisela abantu inyama besithi ngenkomo. Kumi njani kulezi nsuku?
Ah, lesapho kubona inyizithethe nisikile ukuthi yikho umnyane ngidonga ngibona kale khathi phansi lishinzwe kodwa awuna zange ihlangane lakho mina ngiyabuthi kuthi kube kuba indaba nje ukuthi anthe lethi indaba zokubhana kodwa ngikhona ukuthi kuyenza kanje kodwa kukhona sikile endaweni ezithize kodwa sometimes yabo yabona ukuthi kube yesathwa ngayo inyama yangikhona kulokunye kusona ukhona khona ukubona le quality yangikhona ukuthi ah lapha hayi lento yenza kanje ngakho leka manje lama health security
kukhona yini lapho sohlangane khona lesika sabantu besidla inyama okuthiwa vele kayidliwe eZimbabwe.
Akukuchilise mina zakhe ngihlangane lapho nje. Lokho kuyinyamazana kodwa kunye kunye uyakubona lapho ukuthi iquality yenyama yangkhona ah uyabona yini compromise yena le yamatha amagesti ake khambe. Inyama ingahlala ngeke emagestini sayisile kubonakala. Ajabule kunyamazana zakhe ngihlangane lapho. Ngiyaphokuza nje.
Emalangeni bekugcwala mpela kubhizimusi lakho lapho kwechigumira abantu besidla benatha kulezi nsuku ungathi injani ibhizimusi
futhi omkhulu ngisho liqinise sibili abantu babefuna ukuphedisa lapho baphedisa khona kodwa i-buying power yabantu is very weak yabantu esidinga kuhlaleki siya kungena amagesi sonke sepho ukuthi amana ngifike khona ngabe ngingathenga kuyinyama kwami okuncane kelijonga kwami lami ngitshozishoze isikhathi sesa nabanye bathi akumanga kuhle sibili kwi-industry sibiyeleyo ayimanga kuhle sibili la general economy yangikhona nje not performing very well into ngayitsho nje nothi i-port limited kumabhutshari namavotokto I think i-business yonke ayikabi kuhle
kungaphi lapho ngafisa ukuthi kulungiswe khona ukuze umnotho uvuke
especially indaba yemayini esilimaza ileyana ike yahlupha leyana eyama-farmers banje lama 15% bathi lokuyana ingasona 30% sokubeza ukuthi umthengi wonyama udure kakhulu yikho khona sokubona sokuthi lama-incident wona lawa abantu sebesiyazijamulela emakhaya khona ngale bezame ukubalekela yena le indaba yokuthi bangahamba kuma-apastos lawa bazalandela umthethi so abantu sebesicela sebesiyazibulalela kodwa ngale bezame ukubalekela konoko so sithele ngeke ngakhuluma futhi kuwe le 50% bebona ukuthi bengayenza nje ngayefika nje beyithini
hayi isiyabonga mnumzana bekukuhle ukuba lawe kuhlelo
nami ngiyabonga uthemphe
veli lalele uhlelo liphuma lendaba lishone lendaba silo mnumzana Joseph Dzova umnini bhizimusi wendawo yokunathela oshigumira eluveve asidibaneni uhlelo lunye ngeviki ezayo yimi untungamili nkomo
siyabonga kakhulu untungamili nkomo ungathina lakusasa Ngiyosikhangela ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abanye abakubandla lamademokrasi eMelika sebezama ukuba kususwe umongameli Joe Biden kufakwe olamadlabuzane ozabhekana lowayengumongameli uMnumzana Donald Trump kukhetho ozakuthuthwa kulo nyaka. Lokhu kulandela ukwehluleka kukaBiden kunqongompikiswano eqhutshwe kwele Melika ngolwesine. Inhlanganiso yomhlaba wonke jikelele e-United Nations ithi abahlala eGaza baphila nzima ngenxa yempi ephakathi kwe-Israel le-Hamas. Ithi iningi labo lihlala endaweni ezabhonjwayo kumbe emikhukhwini. Kuhlelo abaculi bethu liviki sihamba lomculi kaMsikande umkhando osikhandayo yena osanda kwethula idlalade elitsha.
Sizwe esimnyama ngiyabingelela njengamanje obingelelayo umkhandi ezikhandayo ozalwa eTsholoshi endaweni yakongqobo ngokuzama impilo ngiseGoli ngihlala eCosmos Beach sengi na ma album au 5 ngikarukula ngo 2021
Thanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Ngiyatholakala ku WhatsApp ku 0623745636 ngiphinda 0623745636.
Ubatshiyela waphamazwi abalandeli?
Amazwi engiwashiyela abalandeli okanye abalaleli ibona ukuthi sicelisa nje isupport isizwe sakithi, ngoba asilutho ngaphandle kwenu, sithembele kini. So esikucelayo ukuyibona ukuthi nisinikeze isupport. Siyazicelela kakhulu nasemcimbini nje manisimema, mhlawumbe umuntu ufuna ukushada siyeza lapho esisuka simenywe khona umuntu ma ngabe shada okanye ma ine-birthday nje usimeme, siyabuya siyiqembu likamkhanto ozithandayo.
Sangele ezemidlalo emdlalweni yeCastle Lakers Premier Soccer League namhlanje, yata 2 Highlanders 0, Bulawayo Chiefs 0, Manica Diamonds 0, Sibabora 1, ZPC Caribou 0, Ngezi Platinum 3, Capes United 2. Olivalisa namhlanje ke ngumthembo sithembayo uGibbs Dube. Yeah,
Siwa kondo usilani lako Studio 7.
Siyalibonga ngokulalela kwenu.
Lapha sizani. Namhlanje ke ningakhohlwa ngumhla ka 29 Nhlangula 2024. Ngimalanga shaya iphutha kancane. Yey, umthombo sithaba lo. Lilale.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nawu murimi rweshona.
Lilale.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.